na esikunazela ukuthi uKamala Harris ukhethe uvakatshela amazwe akade esehlelweni lakhe ukuthi uzavakatshela amazwe athile njalo ngananzelela kavakatshela ngawonke amazwe eAfrika kungakho iZimbabwe nxa ingekho kuhlelo lwakhe angibona ukuthi kulohlupho ngoba bakhethe ukuvakatshela kulawo mazwe asehlelweni lakhe. Okwesibili, iZimbabwe ayilasizathu sokuthi izisondeze kumbe izisekele ehwahweni ehlelweni ekade ingekho kulo. Kukibo bona be-United States kumbe uhulumende we-America ukuthi uyafuna yini ukusebenzelana namanye amazwe, iZimbabwe ayilasizathu sokuthi izisondeze kumbe yale entweni ekade ivele ingekho kiyo.
Kule mali efakiweyo ukuthi incedise inhlelo zabesifazana labanye, ubona ingani uhambo lwakhe luzaletha umahluko yini kumazwe la afike kulalawa angikhona ezafika kuwo?
Sithemba ukuthi njengoba kuluhlelo oluqhubekayo uzafika laseZimbabwe, labakithi abantwana labomama basizakale kunhlelo ezinjalo.